kunanga kwa ubekala nguta tiena i-problem ya tezi mbapo niyama sanctions njia kupela njalo ingotoezi nga tunagala ezombu sazi tunagala kushanga nwa kaubiza EUT Polat kwato asibona ukuthi umongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo kuqakathekile ukuthi kukhube nokukhulumisana ngaphandle kwePolat ngoba iPolat ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kukamnumzana uMnangagwa ngakwenelanga le-region le-South Africa zazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe sikuPolat kuphela.
Singathi ke kuyini okadokuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uMessenger Mthembu.
Zininganyana iindaba ezihambelana nelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonokho ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphi lapha?
UPresident Nelson Chamisa ushilo ukuthi yena iy'nkulumo azazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo ezokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumqoko osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushuphayo emkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa ngumuntu wonke. Zelezi ndaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandla leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho oladlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF singakuthatha njani khonokho?
Manje phela nxa bethu njalo ngabasho phela ukuthi kathi kungani abakhokheli abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kuleZimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Bonani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzwilukazi weZimbabwe, uzwilukazi welizwekazi le-Afrika lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lo daba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa ngumuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezitshengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.